Yabe sa muthi simedisa abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe mine. So ngilo picture tribe for me Zimbabwe for me human rights. Zimbabwe rights for human rights. Ama allegations akho na ara phumisisi but what we gather is ukuthi wonkona webe demonstrate abe demonstrate against mine. Kanye mine isibe sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think ukuthi abale 2 months njengaholo. So basibona basebe demonstrate izo. Kuna fanele ukuthi demonstrate ene wase wanthu akula kuzisana ukukhona. And then imayini yalisikhona khona ukuqinisa ukuthi bulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa abelekela e-police station. Abanye kuthiwa babotshwa izolo. So we're trying to see it how best we can assist them ukuthi bathole ngaba bekudinga. Nokuthi-ke mhlawumbe nxa kufuza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. And now for the time of play, he said, you know, in order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabo baba kuphela.
Obaba bangu 179, omama bangu 4. So in total, they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethweni ndaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha lamhlanje.
Sizazama, kanti ezinkona siyahlala imithing with this sport. Sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokuzweni kuthiwa ngama-dragnet arrest ukuthi bapha ngokuthela abantu bonke babophe nje sengena bofakazi ukuthi emithi bengaye bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswa ekhodi bengahamba nini emthethweni lapo?
Because nje abanye babotshwe izolo abanye babotshwe namuhla. So ngomthetho namapholisa ayakemvuma ukuthi abajunie for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababotshwe izolo kumele bahambe ekhodi kusasa, ababotshwe ekhodi ababotshwe namuhla kumele bahambe ekhodi phambi kwakusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula macala la sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapholisa asayenza ama-investigation kanti and abawasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngiwahamba kanjani because bathithi babhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment yokuthi sibona ngani amacala akhona ngaphetha kanjani.